Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zubandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wako Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka lithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe Emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe yakhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathola ukuthi sine problem kwanda South, sine problem eMatobo South, sine problem eBulili maWest. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho Bulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla le MDC Alliance.
Sesibona umkhuba lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe iNational Hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto eMadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe eMangwe sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje ukuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho okubambekayo esingakutsho ukuba utshiye senze lokhu nalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana besanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu. Ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya Moyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze udlwangudlwangu njengalokhu okwenziwa ngabanye. So ngakulokhu sizamkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bathebeleleni libandla lakhe lelizani PF laye ngaleso sikhathi ibandla lelibe ngakabambani lezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi seguguna wundi mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo ngoba ngumuntu ongani kamsani lokudla ngodlawo
nqa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele mathebeleleni sound unjani kuyini elikubonayo
ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu eMathebeleni South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezani PF ngesihlakalo lesi senzakeleyo abantu lapha kithi eMathebeleni South ngiyeza ke ngithi bahlulukile kodwa hayi njengoba ngichili kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo ukhala usedluso hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo ngeqiniso ade sebenzisana labo balokudana ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebuthini abanye abemuli nalebandla laselizane phiwe sitshengisa ubuntu ukuba hhayi silahlekile sonke njengesizwe
lo ngumnumzana Ntando Dlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabusi Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi sicalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathola sile problem ngeGwanda South sile problem iMatobo iMatobo South sile problem ebulili ma West izindawo esizikhangelele ukuthi khona singagcina sizilozile so si busy singene abantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota sikhuluma labantu ukuthi silabafoti abase diaspora ngananzelela abafoti abanye ema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota izani yasirika so thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi December kathisa abanye bazabuya bezebona izihlobo zabo sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye liregister ukuvota ukwenzela ukuthi khona inani lethu libe right ngazi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asidlungiseleni ilizwe lethu esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana bezimbabwe bethi sebebuya emakhaya bangatholi izithupha silabantu okwafekta indaba yeguground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree sinanzelela endaweni zabo Kezi ubobhalago yonke indawo leyana abantu kabalazithupha isikhalo esinaso esikhuluma ngamo sebhuku sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthola izithupha
khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature
babagandi abantu bayakhala abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo isicelo sabantu okunye kwesifili abantu bakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho thathe izithupha bafika babuza ukuthi sicela i death certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even benezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu ngabe mele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama fingerprints bese bemelela ukumelela kwabuze kuprove khona le Harare lapho esikhala khona sithi sifuna i devolution of power sinokuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu la longatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha ukuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani njengemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5 Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezanu PF kobulawayo nekhansili kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizani ususela kudala abafana labo uMagura Jarumbira abafana abancane ngoba nje sengimuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo behlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council ingasela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha kobulawayo lelo lungelo selinyele izanupiya yazinanzela emthethweni izanupiya kumele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo but esikwaziyo ezimbabwe ukuthi izanupiya yenza santando njalo iphathi esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba ilethu kuyanga ebantwini ubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguzulu ukuthi bemele uzulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi khonokho sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF i-city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe ilizwe lilana eliyenyanywa ngamanye amazwe nezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga.
Manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo?
I-city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo. Yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokupakela izimoto. Nathi yiyo phela esingathi nguhulumende wobulawayo. Yikho abantu bekhalela i-devolution. Kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-Zanu PF. Yikho esesikunanzekela lapha kobulawayo. Sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-Zanu PF babeyekethisa bedonsele ingubo. Ukuba abakhona omunye umfana weZanu PF othiwa uMagura owayelomkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo benikeza abantu beZanu PF into engekho emthethweni waba ngumuntu okhuzwa elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona amalungu eZanu PF ethatha indawo libalele sebethatha wona amandla esithi cancer lokhu into esiyisolayo kakhulu njalo njengisa ukuthi akula musazwe omuhle lapha eZimbabwe into ekhona ukuthi uhulumeni okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiyefu kuphela abasuthayo iningi ilamba.
Umnumzana Swithani Chirowodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamajumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMaswingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7 obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni onthoni ngokwenda ngisematokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya ngithi i-COVID ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelele. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela izikhali, bathe bamcela izikhali bamtrapa, sebaphila izikhali. Indoda ngoba mayihleli inezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali. Loko thina sizovuka mthokazi vuka abantu yithi. Abantu nje zabaqonde bayananzelela ukuthi imithwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwi imithwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumagumba amanomhlaba. Hayi thina siyaphila bakithi. Sibonge nje ma abantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye esiwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-under kwiphiphato rukuzano noma ukuleya i-MDCT but lo ochaze ngokuthi imathebelele ndi ivukeka izalahlekelwa izihlalo mhlawumbe zingabambili zisiwantathu ngokuhlulwa abantu abavotileyo aba registered ukuvota inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngama city siyavuma khona kasivumi futhi njalo ku right khona ka ku right java ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi umuvelo uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi othe chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethi uyibeke egcekeni ulanto ozayiwina wena lapho ngoba yena uyabe ekwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho awuyiboni uyifake ngaphansi kwenyawo so vele ama-parties la mbonani lapho abachova lo munye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase ili kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama teams engakangeni egroundini usho ukuthi hayi vele ezawina ilay laphana nje vele uyabe ukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye team so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluthiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleleni bakwamthwakazi include Midlands sihluthiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalama phathakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekiswa kokugcina siyabonga
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo ale khona lelapho engidabuka khona elowa gwelo ngibulisa bonke abangaziyo okukhulumayo ngingabukho kokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg sandikubonga kakhulu umsebenzela isibenzela wona Studio 7 ukuthi lati sizindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga sukusela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili sesithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasiyela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafunda emsakazweni asiboni
sanibonani sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke bestudio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo osemathebela South Plan 3 endaweni okuthiwa yimangwe duze nebrunaberg hayi sibingela wonke umuntu abantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi ke nisithathe serious kanti waye isikhalanga sasi-marginalized ngale ndlela osmith ba-marginalize isikhalanga izanu ya-marginalize isikhalanga nabo-studio 7 baya-marginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakaza naku-studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wa-marginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-studio 7 sithi phambili ngezaphu esivukile siyabonga umbutho wabantu izaphu wakhululo wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sibe ne-representation ye-parliament sesikhathele ku-marginalize kakhulu abantu basemathebeland especially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
salibonani njalo kustudio 7 salibonani mazimbabwe amahle la kuzo zonke indawo zomhlaba ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuzele nabantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo alandeleni kodwa-ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini zilokho ezinjalo nxa lisehlule kuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekise lihlekisa ngabo lifana nabantu abalime emasimini abo makhelwane lihlekise nobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bani lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lilokhu elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi e bangama-tribalist bangama-tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu-deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu nesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na yikugxanguza kukamongameli Joe Biden.
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%, uBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo, but sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho we-America uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana le-petrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu and kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID the shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhonomo uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure, kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama-surveyors lento le imisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu and kuzo-increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives abademanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services, ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana lalezo. Whereas kube labanye ama-moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business. Ama-Republicans siyazi vele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli. So yonke into abayenzayo ku-Congress kuvoteni, bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines. But umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngitshilo emandulo and uBiden I think wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama-Republicans nama-Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama-bills
abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.